soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 15 Ncwabakazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni we-car rally. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthi engavotelwa ukuthi angene embusweni ngeviki ezayo uzathatha amanyathelo ukuthi abakubutho bephile impilo engcono. Ikula eliza kuya ikhlola ukhetho kweleZimbabwe elenhlanganiso ye-Southern African Development Community Electoral Observation Team lizafika elizweni ngolwesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni we-car rally kulokuthi bayenze umhlangano obukhangelelwe esigabeni seChuru njalo ababotshiweyo basenkambeni yeGlenview lePutiriro. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fosai Maere ubekhonona enkundleni yeTwitter ukuthi amapolisa avimbe i-roadshow yabo loba lanxa imikhankaso efanayo eyezanu PF ivunyelwa. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi amapolisa angenele ngoba umphakathi ubukhonona ngokuphazamiseka ngenxa yomsindo obusenziwa ngamalunga e-CCC wona asuke eGlenview aya evinkilini le-OK Majiphisa lapho bavimbe imigwaqo ngapha behlabela. Unyanda ukuchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Complaint was raised to the police. Police attended and arrested abantu abangu-40. So that is the charges they are facing. Ukuthi bona they were not supposed to have a car rally, but they were supposed to have a rally in your constituency.
Abantu abangu-40 bangaphi khathesi?
Abanye base Glenview Police Station, abanye base Budiro Police Station.
Bayamiswa nini phambi komthethwanda?
I can't say. We are still conducting investigations. Ichoka debuthi bona abe-CPC bafake i-notification ku-regulating authority besithi bona bafuna ukuba ne-rally eChuru constituency anje, but bona akabazange baye eChuru constituency, they then had a car rally instead of a rally lapho kade kufanele ukuthi abantu babuthane khona. Bona the car rally base basuka eGlenview Glen Road, Machipisa Road, wafika ko OK Machipisa, waenza the line city na block traffic, baqalisa ukuhlabela bethatha ama-slogan. Yethi kade kungafanelanga ukuthi baye khona, bona they were supposed to go eChuru constituency.
Lo Assistant Commissioner Paul Nyati isikhulumeli samapolisa ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-CCC obulawayo uMnumzana Swithani Chirodza uchazisa ngebhakane le-billboard ebelilo umfanekiso kaChamisa elitshisiweyo emadabukabusa kuleli dolobho ngesikhathi ibandla leli lisithi alikhankasi ngokukhululekileyo.
Ama-billboard ebeselamalanga fakiwe lapha kobulawayo ngathi ukuthi tuzane le trade fair umgwaqo lo wematoposi ule billboard okuthi izakhamizi nxa zingena edolobheni bezikhanane lesithombe sikamnumzane u-advocate Nelson Chamisa, njalo abavele airport ezindaweni zabo Woodville, ezindaweni zabo Kingsdale endaweni zabo Orange Grove labo be dlula eduzane lalapho kule billboard kamnumzana uNelson Chamisa lapho okuhlangana khona uCardigan lo Airport Road asebembiza bethi nguRobert Mugabe Avenue. Ye into eyenzakele umbona kungabe kwenzakele madabu kakusa isikhathi zabo 12 midnight ufika ubo 3 AM njalo kusetshenziswa amafutha awenza ukuthi ama billboard lawa abhebhe ngamandla. Abantu laba belungisa bebe lamaphepha agoqelwe ama sellotape ade besebenzisa nje ama torch ukuthi kubhebhe kulumathe. Lokhu sokulamalanga ama billboard la sesilamalanga sokulamalanga ama billboard efakiwe kodwa esikubonayo thina ukuthi into nxa isenzakala ilizwe lonke siyabe sicabangela bona amabutho asebenza nsitha ngoba siyazi thina ngesikhathi esidlulileyo ukuthi kungafika ukhetho ona amabutho asebenza nsitha alivamile ukuncedisa iZANU PF.
Selibikele amapholisa nanga lolu daba.
Ukureporta sizathi sesitshelwa zinkokheli ukuthi sithathe nyathelo bani kodwa esikwaziyo lapha kobulawayo ukuthi wona amapholisa abefuna ukuthi ayenze umsebenzi kodwa kusuka kube lelinyilisi elivela kubaholi bezanu PF liyabe libatshela ukuthi ungaze ucubungule leyo ndaba basop sichibani ukuthi bona amapholisa kakhululekanga ukuthi ayenze umsebenzi ngendlela efaneleyo ukujengisa ukuthi abantu abasekeli Citizens Coalition for Change lawa amapholisa kakhululekanga lapha ezweni.
Lo ngumnumzana Swithani Chirota isikhulumele sebandla lesi-CC kobulawayo bekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi engavotelwa ukuthi angene embusweni ngeviki ezayo uzathatha amanyathelo okuthi abakobuto bephile impilo engcono kulalokhu abaphila khona namhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwi kaChamisa lawa uwatsho embuthwaneni wokudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho emangweni weseke esikolweni seMadamombe eMashonaland East ngosuku lokunanza lokuthakazelela imisebenzi yabakobuto ele Defense Forces Day. UChamisa uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa ilanga lanamhlanje sithi kumele amasosha aphile impilo engcono.
Ndawa tunoda kuti masosha edu, mauto edu ave mauto enyika kwete mbata. Varemekezwe vachishandira nyika kwete kushandira bato.
Sifuna ukuba amasosha ethu abe ngamabutho elizwe hathi ebandla. Sifuna ukuba basebenzele ilizwe. Siqakathekisa amasosha, amapholisa, lensoli zikahulumende. Uhulumende wethu asifuni balwisane lamabandla aphikisayo.
UChamisa uthe uselungele ukungena embusweni ngeviki ezayo esithi indawo zonke asefike kizo abantu bafuna inguquko. Uphinde wasola kakhulu ukwalisa kwabantu ukuya emhlanganweni yakhe. Ekhuluma enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare lapho abehlangane lozulu weZimbabwe ukuthakazelela ilanga le-National Defense Forces Day, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uyabanakekela abebutho. Emhlanganweni namhlanje wabasekeli be-CCC iningi labo belikhala ngokuthi baphilela evalweni ngoba bengavunyezwa ukwenza imihlangano. Omunye walabo abasekeli be-CCC ngumnumzana Libert Mugwagwa othi akulula ukukhankasa bekhululekile kulumango.
Ah vele ma meeting sometimes yenza free manyama awards manyama awards asenze free hiyo problem because manyama awards kuyangena abafana babona abafana bezani PF labafika benza umsindo kuma manyama awards afuna ukuthi ngene waya waya sinawafana we tributes bayangena waya every ward even ama campaign rally wafuna singene kuma campaign rally but kuma manya wards yangena the problem kune ma wards ayazinga ama problems isibele kwa 5 ine problem
omunye njalo umsekeli we CCC unkosikazi Tendai Chijikamosi uthi bangathaba kwamagama nxa kungaba lenguquko yenkokheli engxenye kungaba lentuthuko koseke
abantwana sometimes bahamba esikoleni bangabhadali inkinga ke lana seZimbabwe imali ayisebenzi kuhambahambe emarenini uhambe othengisa akuphumi lutho abantu baningifeya bayalamba seZimbabwe sifuna ushamisa ukuthi angene
iyaqhubeka imikhankaso elizweni ibandla eliphikisayo ele-United Zimbabwe Alliance uza lalo lisenza imihlangano emgwaqweni ama-roadshows kubulawayo ibandla leZANU-PF namhlanje vele ngelamhlangano ngoba abasekeli babo bebethe gwaqa enkundleni ye-National Sports Stadium benanza usuku lwabebutho ele-Defence Forces Day emkhosini okhokhelwe umongameli Mnangagwa lanxa uMnangagwa ehlala ekhuthaza ukuthi amabandla ezombusazwe akhankasela ukuthola usekelo ukhetho benze njalo ngokuthula ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye lababandla aphikisayo bakhala ngokuthi linkuthazo iphelela emlonyeni kungela amanyathelo aqinileyo athathwa nguhulumende ukuvimba izihlakalo zodlakela loba ukuthi ezisa labo abathuthezela lokuphatheka kulolu dlakela kwezombusazwe
wona thina bakatwa utane muzeme athina utane muzeme tofambana tofambana tofambana
ngimele iStudio 7 ngikoseke ngumlondolozi Ndlovu
ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uquke lo Dr. Strike Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZipra yena othi ilanga elinanzwa namhla eleDefence Forces liqakatheke kakhulu
bakhona simini abadla uluju bakhona abazinqoqo zomlomo abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe abebandla elibusayo asithi nabasho baba ngumbuso ngasinyana kodwa kulamazitra amaningi angazange azize iy'fanelo zabo abanye babaleka sokusiza kwe-gugurawundi sokubulawa abantu bangena esouth africa bangena emswana bangena iganga lonke baningi ababalekayo kodwa bebe ngabantu ababekela ibili kodwa kulezi nsuku siyabona kushwayiza sokubuzwa khathe ukuthi abantu be-high commander bezitra bangapi labo baphiwe izimota nokunye lo baphiwa izinto 43 years ngemva kokukhululeka kwelizwe iminyaka eminingi kakhulu abantu sebezibeezinto engamaxhoko evalukazi abazalwa ngaleso sikhathi nanzelela njalo ukuthi abantu be-high commander ashitsho amazitra amaningi alezinto azenzayo achaya izindawo zezilamafutha abachaya lapho kulezikulabaplezi benza njani amaqewa ayekhona ayekhokhela abantu abangamaqhawe phezu kwalokho izitra lombono wokuthi ababeyingamazisa izizosekisizi kuthathe izimali zabo ze-business bazifake bahle ama-business abo babebenzileleyo bathathathwa nguhulumende bathiquluza i-properties basithi thina-ke amaplazi kakhulu namahotela lani okwakungokwamazida bathathwa akukabuyise lakhathesi over 40 years late so asingeka sithi thina kuyafanana akufanani amazitha imfanelo zabo kayazinzana amazitha anwayo abanye bayizigoga abanye basho bahamba babaleka abazange bazuze kumele bakuthi akukafani kodwa njalo bakhona abanye ababesempini abanezikhundla ezikhuluma nje khathesi ngakhangela ku-ami zasiwuthula amazitha amanye anezida ezinkulu kwandise kanyena abazuzange ukuthi kwakhanye ukuthi kuqhawe kwabo kuyananzelela la but ayisiyo nto emangalisayo ukuthi kuze kwabonakala ukuthi imisebenzi bayawazi amazitha ayefundise imisebenzi nabanye abantu abangene kohulumeni abanye bayachaze nokuthi bathi bathenga izabo ngiyakwazi abami abangene sebeyizami kodwa bahanjiswa kusekutinyeni eyizweni labo ziyindawo behanjiswe izapho kuya kusenu but bathi bayananzelela babona ukuthi izaphule nolimi lwabantu abashayizi ngoba iyabophisa isedu ngangali kuchathisa ikhanda uzakhuluma ukuthi bakwaba izapho so khonokho ukuthi abantu abathi abalula ilizwe kumbe abahanjiswe kwathenga bacine bechathwa ukuthi babe ngamazapho lamazitha
lo ngumnumzana Strike Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZipra obexoxa ecingweni losithandekele mhlanga weStudio 7. Ikula eza kuyahlola ukhetho lweZimbabwe elenhlanganiso yeumanyano wemazwe akuzansi kuzwekazi leAfrika, iSouthern African Development Community Electoral Observation Mission, lizafika elizweni ngolwesihlanu. Sokusele insukwana nje ukuthi luqhutshwe ukhetho, kubika uMqondisi Dube.
Umongameli Haji Ndindi Chelema wakweZambia kusikhundla sakhe sokukhokhela uhlangothi lweSADC olubona ngezombusazwe ezomvikela lokuthula olweSADC Organ on Politics, Defense and Security wethule umbiko lamuhla esithi iqula lokuyananza ukhetho kweZimbabwe eleSADC Electoral Observation Mission takhokhela ngwako waba ngumsekeli kamongameli welizwe uDokotela Nevas Mumba. Iqula leSADC lizabe liseZimbabwe kulandelwa inhloso yenhlanganiso le ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluhambelana lezinqumo lezimiso zeSADC kumalunga onke. Amalunga aweSADC Electoral Observation Mission azabe efakwe esigabeni zonke zeZimbabwe ukunanza ukuthi isimo elizweni siyabe sinjani ngosuku lokhetho, ngaphambilini kokhetho kanye langemuva kokhetho. Kodwa abacumula ezombusazo bafana loDokotela Zenzo Moyo bathi vele seliphuzile iqula leli kuyafika eZimbabwe ngoba lingasoke libone konke okwenzakala elizweni ngaphambilini kokhetho.
Leli qembu kumele liqalise mhla ka 17 August, ama elections akhona mhla ka 23, kubanika amalanga amahlani kusiya kwayisithupha ukuthi bakhangele ba observe ama elections ngezindlela balanda ukuya observer i-voting process, not i-election process. Bekumele ukuthi ngabe vele njengamanje sebe seZimbabwe.
Umoyo uthi ukhetho loluluza ngesikhathi leZimbabwe lisiyathatha isikhundla senhlanganiso yobona ukuqhutshwa kokhetho eSADC Organ on Politics, Defense and Security. Linguquko izakwenzakala emhlanganweni oweSADC Summit ozakwenzelwa edolobheni leLuanda kwele-Angola ngolwesine, lapho inkokheli egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa eyabe ikhona.
Angiboni mina ukuthi bangathi beqeda ukudayina badla bonke besenza konke abakwenzayo in a few days time bese bebuya bona bethi ama-elections aweZimbabwe were not free and fair. Okwenza indaba yangikhona ibuye ibe nzima ukuthi emhlanganweni lo ose-Angola iZimbabwe izabe ithatha over i-chairmanship eye-Organ on Politics, Defense and Security, okuyiyo le i-organ ekhangela izinto ezihambisana lokhetho.
Noma nje amazwe afana leBotswana leZambia ayakhuza phezu kokhetho lweZimbabwe eminyakeni edluleyo, uMnumzana Gideon Musonda okweZambia uthi abakhengelanga ukuthi SADC Electoral Observation Mission ikhiphe umbiko ongahambelani lohulumende weZimbabwe phezu kokuqhutshwa kokhetho.
We are aware that elections in Zimbabwe are always highly sensitive and
sikhathazekile ngokufakwa kukaDokotela Mumba ngoba uthatha uhlangothi. Baningi abeZambia abakade bengathatha lesi sikhundla. Iqula leSADC linanza ukhetho kumele libe ngelenelisa ukufaka ithemba kubantu beZimbabwe. Lokhu kumele kutshengise luhlobo lwabantu abakhokhela iqula le-Observer Mission.
Kodwa okhokhela intsha yeZANU PF kobulawayo uMnumzana Addington Mpofu uthi bayamukela ngenjabulo iqula leSADC ukuthi lizibonele mathupha ukuthi kulokuthula kanganani eZimbabwe ngaphambilini kokhetho.
Ende lokhu kusijabulisa kakhulu ngoba bazathola isikhathi, bazathola ithuba lokuthi bezibonele ku-ground. They will see on their own how peaceful Zimbabweans are, how peaceful our citizens are. Lokuthi abantu bethu, njengoba umongameli sechilo, u-president, lama-structures wonke awe ZANU-PF, ayawutsho ukuthi we want to have a peaceful election. So leli lithuba lokuthi bebuye bezozibonela, lithuba lokuthi bezibonele ku-ground ukuthi singabantu abanjani.
Kulokukhathazeka ngezehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela kwezinye indawo zelizwe okuguqela esigodlweni eHarare, lapho kwabulawa elinye ilunga elebandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change, i-CCC, ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZANU-PF. Emaswingo kuyona le iviki, abasekeli be-CCC baphoselwe intuthu ehitshayo ngamapholisa ngesikhathi amabandla aphikisayo eqhubeka ekhala ngokuthi inkundla yokhetho kayilingani igelezela kubandla elibusayo leZANU-PF. Umsekeli kanobhala obona ngendaba ezenzakala kwezwekazi le-Afrika, uNkosikazi Molipe ukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi abone ukuthi ukhetho luqhutshwa ngokukhululekileyo njalo athathe amanyathelo okuvimba izehlakalo zodlakela esezisanda elizweni jikelele. Isiphathamandla sikahulumende wezanu-PF umnumzana George Charamba utshele iphephandaba leHerald ukuthi kulamanye amaqula avela phandle kwelizwe adinga ukuzophehla udlame lokudala isimo sokuxokozela ukuze bagcine besithi ukhetho belungakhululekanga. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Abatsha eZimbabwe bathi sebelungiselela ukuvota kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa ngeviki ezayo, kodwa kulabanye babo abathi kabasoze bevote kukhetho lolu. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi selubaphuzele ukhetho ngoba bafuna kube lenguquko elizweni. UTabeth Milanzi ohlala eKwekwe uthi uselungiselele ukuvota.
Mina sengilungiselele ukuvota njalo ngiyawazi ukuthi ngivotela bani. Kodwa engikukhangelelayo ukuthi at least kube lokungezelela kwemisebenzi, i-standard of living ingezelele. Lathi izinto zike zibe easy, not ukuthi siyastruggle living. Konke ukudla, accommodation, everything. Mostly okusaffecta is the economy.
UCarol Moyo, okubandla le-Movement for Democratic Change, laye uthi uzavota lo nyaka.
My advice to ama-youth ukuthi nxa sivota, sinanzelele ukuthi sivotela abantu esihlala labo ezindaweni esihlala kuzo, like from our constituencies. Sivotela ama MPs ahlala kuma constituencies, ama councillors ahlala kuma wards ethu, abantu esibazi sikwazi ukuthi nginanxa sesilenhlupho sibadinga ngapi sibathola ngapi.
UPasho Rafael Sibanda ozancintisa kukhetho ekubandla le Citizens Coalition for Change uthi baningi abatsha abafisa ukuvota lonyaka.
Well, politics azila kuthi isizindi kumbe njani, kuya ngomuntu ofunwa ngabantu. Ngoba ngabe kuya ngokuthi basizindi njani, ngabe izanu yakwanisa ukuphatha kuhlilizwe. Kodwa ngenxa yokuthi ayisiko okukhangelwa ngabantu, izanu yehlulekile kayifunakali. Ngakho ke abantu bafuna ibandla elitsha elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Kodwa uNyari Pechani uthi abantu abaningi bazavotela izanu PF.
Ma bevota akumelanga becabange kabili okathathu. Ubaba Mnangagwa labo MP labo kansela bakhe yibo esibabona ukuthi are the right candidates ukuyenza umsebenzi lona.
Inhlanganiso yebona ngezokhetho e-Election Resource Center yenza uphenyo olujulileyo ngonhlangula lonyaka oluveze ukuba kulabanye abatsha abathi kabasoze bevote kukhetho oluzayo ngoba akulanto ezaguquka bengaze bevotele abantu ababakhethileyo. Omunye wabatsha abangasoze bevote ngukhalistas Moyo.
To be honest, impumela yokhetho lwaseZimbabwe sonke siyayazi khathesi, so even abantu bengakayivota, we may not say it out loud ubana ngubani ozanqoba, kodwa sonke siyakwazi ukuthi obawinayo ngobani. So nxa kunjalo yabe ngichithela nesikhathi sami ngisiyavota, kungcono ngizidingele imali yokuziphilisa ngoba ukhetho lokhu akuncedile kancane.
Bakhona abanjengaye abathi akuncedi lutho ukuvota. Umnumzana Thembelihle Mhlanga, ingcwethi yecubungula ezabatsha, uthi kumele abasakhulayo vote kukhetho oluzayo ngoba kunengi abaza kuthola.
Bona laba abathi abafuna ukuyavota, it's only that abaregistranga, but yibo ekugcineni ababelokhe bekhala wese ukuthi izinto azitshintshi. Kuzatshintsha ubani wena ungatshintshanga? Ukuvota kuqakathekile, ukhetho lwana luqakathekile.
Wengeze esithi abatsha kumele behlolisise okwethulwa ngabancintisayo ukwenzela ukuba bevote kahle.
Akumelanga bakhangelele ukuthi sivotela ibandla liphi, kumele bakhangele i-potential ukuthi umuntu lo sengimfake phakathi laphana kumbe a certain leader at a certain level, xa sengifake laphana izangisiza ngani ku-everyday to life, izaguqula kanjani esigabeni sami, ilizwe lami. Ngoba singaphonga uvota sivotela ama-political parties akusisindawo lokuyani.
Kulabatsha abaningi eZimbabwe okwedlula abanye abantu, lokhu yikho okwenza amabandla ezombusazwe ezame ngamandla ukuba abatsha bevote kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Yes, ke sizwe ke abantu ukuthi bathini kuStudio 7. Lingakhohlwa ukuthi ke lilakho ukuthi lisixhume kuVOA Ndebele kuFacebook page, ningele njalo lakuInstagram lezinye indawo. Alisizwe ke abantu bebengelela abanye.
Kama ngumbuso Sibanda ivela elupano okwamanje sabe ngisebenzela lapha ebutwane Haburoni. Ngithanda ukubingelela abaphoweti abase-South Africa nabanye abasekhaya eZimbabwe edinga usisi usehlekele sibanda nomkakhe uphilane mpofu nabazukulu bonke nje ngajabula njalo kukamukela emsakazweni we-studio 7 ngibingelele nomama ami khonale edinga laye ngibingelele labangane bonke nje abazabamu angezilubonyokizitha bonke labomalumela ngafana ekhesa lafanele ukufane lafana ngizomirela abazukulu bami abangapho ukagren mpofu laboprofesa mpofu noridi mpofu labo bonke njeokhiki ya ngibona ngani hhayi labafowethu abasenjembesi le kwesiphanda le hhayi ngibona ngani pelepele
igama ngukoflati ndlovu wawuhlala seflami entolongo la abamazini se-South Africa linjani balandeli linjani balandeli bafila abalandeli labo abantu bevote kahle lapho bevote kahle nami ngizobe ngikhona esekelweni lokuvota la sizwanani abalandeli lube lothi usukuleni lokuvota la abangane bami linjani lapho ukhaya elihle Pretoria umfokandlovu njani sintuyaduka usisomo njani lapho umama wami usifelane sibanda uright love labo malume bami ba-right love isandla sami uphumuzile moya uright sandla sami oright hayi siyabonga abalandeli
nibizo benefit sibanda ngisuka elupane emsewele ngiyabonga kakhulu ukuba segrupini enkulu kakhulu yokubingelela isihlobo nabomalume nabokhulu sihlangana nje ngokuthwala nzima kwethu lokhu nje ucala iganga but kungasekuthanda kwethu bengikhulekela ukuthi nje abalaleleyo nje lami ngingafisa lokhu abakufisayo ngendlela engifisa ngayo ngoba bengingathandi ukuba segangeni bengithanda ukuba sekhaya singenela kakhulu enkayi khonale sibabingele kakhulu esilobela sibabingelele ejotsholo odube phansi khona ngale sidlule sibabingele kakhulu enyamendlovu ngobuningi ngezihlobo ngiyabonga kakhulu
laba-ke ngabalaleli be-studio 7 le yi-studio 7 esakazayo eZimbabwe lesizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ulaptop namhlanje uhlelo lwabasakhulayo olethe connection sixoxa labatsha abaseZimbabwe ukuze sizwe imbono yabo ngokuphathelane lokhetho lokuthi ngamakhansela amalunga edala lephalamende lomongameli oluzakwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu mhlaka 23 Ncwabakazi. Singakehlukani zihlobo sike sibone indaba ebezikhokhela namhlanje. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamashumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla ele-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni weKarali. Umkhokheli we-CCC uNelson Jamisa uthi engavotelwa uzaguqula impilo yebutho. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.
Ye lingakhohlwa ukuthi sixhuma phela ku-email yethu studio7@voanews.com. Libone njalo ukuthi lilakho sixhuma endaweni esiningi ezijiyeneyo. Lapho-ke sikhuluma-ke kufacebook VOA Zimbabwe, VOA Studio 7, VOA Shona. Kuzobuya njalo ne-Instagram phela lingakhohlwa sike-Instagram page yethu ukuthi lingangena khonapho-ke libone esikuwethulela uZulu. Kuningi kakhulu esifisa ukuthi silethulele njenge-Studio 7 lixhulumane lathi lakuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni sitshala ukuthi siliphakulele okumnandi okunye okumangalisayo. Umthembo osithembayo lowo. Siyabonga, zulukandaba.